Ngiyabonga kakhulu yethina beso umhlangano wethu ke egogwe umhlangano tukambe kuhle gogwe nembudziya izana uphephe ifuna ukuthi disrupt meeting njengenhlala yenza kodwa ke sithola ukubana ke kube lokuhluphana phakathi kwabo lendaba zabo zokuhluphana malana lama demarcation lendaba zama constituents kulusiza ukubana ke bathi thina singabe si involved kindaba zodlame thina sikhole ukubana abantu kufanele sikampene lokusebenza ngokuthula njengabantu banye ke sikukhuluma yike sikwaziye siku practice silendube ehlangana lazo kubana ama program etaya lisendaweni sijene sizave sile press conference yetu ke iviki iqalisa ke ubana sikhulume mayelana ke lo daba lwedlame lodlakele ehlangana labo kwenzene ama program njalo lokuyaliswa ke kokwenzwa kwama program yetu ngama police. Ngiyabonga.